yasumpando wam ubusisisa salam impilo yami igcinwe nguwe nephupho lami lifezwe nguwe awukhosi yasumpando wam ubusisisa salam impilo yami igcinwe nguwe nephupho lami lifezwe nguwe
Oh,